Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 18 kuMfumfu 2024 ngoCape Stove. Endabeni zethu lamhlanje.
Siyongakhayelisisa lawo ma-NGO abe ne-influensi embi kakhulu evela kwemazweni anjengabo-America labo-Britain abale njongo e-regime change lapha elizweni.
Ibandla le-ZANU-PF lithakazelela ukupasiswa kwe-Private Voluntary Organizations Amendment Bill lidalele Senate.
Ukubona abantu bakhululeke ekukhulumeni bazosotshwa njalo ngama-organization amaningi kakulaba kunekungezamosi indaba yama-organization afanenzisa abantu emakhaya uzawayizima manje.
Abaphikisayo bethuswa ngokwenziwe lijale leli. Amakhansela ezifa abhasisa umthetho wokuthi wonke ofuna ukuba ngumgcinisihlalo wenhlanganiso le abe ngumuntu wapasa i-ordinary level kweleZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla leZANU-PF lithakazelela ukupasiswa kwe-Private Voluntary Organizations Amendment Bill lidalele leSenate kweleZimbabwe. Lithi inhlanganiso eziningi eZimbabwe besemukela imali ezinikwa ngezinye ezilwisana lohulumende, ngakho-ke kuzavinjwa lokhu. Ibhili le ingapasiswa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ibe ngumthetho welizwe. Kodwa abaphikisayo bathi wethusa kwenzakale edalele Senate ngoba uhulumende useza kuba lamandla okuvala zonke inhlanganiso ezicatshangelwa ukuba zilwisana lebandla elibusayo. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele uMnumzana Kutha Msanga okunhlanganiso ye-Forever Associates Zimbabwe edlelana lebandla leZANU-PF.
Ngikubona kuyinto efaneleyo njalo elungileyo, yinto eqakathekileyo elizweni, into kade siyikhalela. Ngoba nje ungakhayelisisa lawo ma-NGO abe ne-influensi embi kakhulu evela kwemazweni anjengabo-America labo-Britain abale njongo e-regime change lapha elizweni, bebanika imali engena elizweni engaziwayo ngufulumende njalo besenza izinto ezingaziwayo ngufulumende ezingavunyelwayo. So i-Bill ithi khona khona asifakeni kube mgceke, kube segcekeni konke esikwenzayo. Imali esizitholayo zonke zaziwe ngufulumende, lapho esisebenzisa khona kwaziwe ukuthi sisebenzisani, yikho okuchiwo yi-Bill le. So yinto elungileyo emnandi kakhulu esithokozelayo thina njengabantu beZimbabwe.
Kodwa ke phela kulamanye ama-NGO kumbe ithi inhlanganiso ezizimeleyo ezingelani lokuthi kumbe kulokutshintsha uhulumende ezisebenzela uZulu, zilakho phela lapho ukuthi zivalwe poku zingavalwa kuyathiwani khonapho baba Mzaka.
I-Bill ayitsho ngokuthi ama-NGO evalwe. I-Bill ithi ama-NGO akafake egcekeni akwenzayo. So akusoze kuvalwa, kuvala labana kade besenza izinto ezingalunganga, labana kade besenza i-money laundering, labana kade besponsor ama-political party, yibo asebequta, yibo abasezavala. Ngalaba kade besenza nje ukuncedisa uZulu, hathi uhulumende ngukhulumende wabantu, ufuna uZulu encedwe. So bayaqhubekela besiya phambili akula okwethusayo.
Lo ngumnumzana Kutha Msanga okunhlanganiso ye-Forever Associates Zimbabwe edlelana lebandla leZANU-PF obexoxa leStudio 7 esebhinga esabelweni seMatabeleland North. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Solani Moyo omele iMatabeleland South edalele Senate ekubandla le-Citizens Coalition for Change.
Sayibona ukuthi khona kulo house izanyiwe sibili bazabe uyigibhesa ithe ngayifika kithi nje ngendlela eyiyo ibonakala ukuthi khona izini noma sike singazama ukuthi siyigibhese kangibona ukuthi sizame ukukuyalo kuyo because sinazelele laphana iyisho ama-human rights ukubona abantu bakhululeke ekukhulumeni bazosotshwa njalo ngama-organization amaningi kakhulaba kunekungezamosi indaba yama-organization afanenzisa abantu emakhaya kuzawayizima manje ngoba kuzabheka ukuthi ngubani umnikazi we-organization yeni hhayi kuzoba lobunzima elikhulu kakhulu.
Abantu abadinga ngakho lapha ukuthi i-CCC lithule zwi kulokuthi umuntu aphonge ukukhuluma nje okunye okuncane, so ngani lani liyakusekela phela lokho?
Akusikothi siyakusekela izinye noma singaphikisana nakho kuzodlula ngoba kusiyona ibhili yakuqala. Amadili balungisa ikwalungisele ngakunganazelela inani esilalo noma singaphikisa thini bazodlulisa nje kuningi esizama ukukhuluma kodwa sibona uthakha ezibamatshe ngoba vele ekugcineni bazagcina bedlulisa ngobulutshwana bethu esiyiwo.
Pho ama-NGOs amaningi asuzavalwa yini nje mnyango?
Bazokhangela ukuthi ama-organization lawa ngobani abaranayo because izini esinawo siyabona ukuthi vele aranwa yibo futhi ngoba abantu abarana umothi siyabona ukuthi ngama-CIO. So ngezindlela ukuthi khona bazokhangela ngoba khona lapho ethi khona babona ngani asupporta ama-political parties, babona ngani ama-political parties ayiwo alwa norhulumente wenyindezelo athola amandla kebukathi kakunjalo. I-policy akuzange azini one day sisupporte ngama-organization thina ngokwethu sisebenza nzima silandela ukuthi ukuthi kube abantu babe namalungelo abo ilizwe lithintshe kodwa kakusiko ukuthi khona indaba yokuthi ama-organization akhona asupporta ama-political parties. Yile sengibuya endabeni kakhulu ebuhlungu yokuthi khona kuvele umthetho eZimbabwe ukuthi khona akula any organization or a foreign organization emele incedise any political party ene izini encedise abahluphekayo kudlula kibo ene yibo abafika betshithe ebantwini okungani sokuze lebandla elibusayo. So vele abantu bezimbabwe bangazama ukuthi bakuphikise kodwa angeke kube lokulunga njalo sama-organization ebenceda kakhulu abantu ababa bechayiwe abantu babeyabhiziwe abantu abahluphekayo kodwa kuncede lakhona kaliyindawo ngendlela yokuthi kulobandlulo lukhona. Njalo ngiphinde mina ngithi angibone ukuthi kona vele kulama-organization ancedisa ibandla eliphikisayo.
Lo ngumnumzana Solani Moyo omele iMatoran South eDaleshe Senate ewubandla le-Citizens Coalition for Change weqoka le-Studio 7 ese-Plumtree. Uhulumende weZimbabwe uthi uzama ngamandla wonke ukuthi abongikazi labodokotela bengabaleki elizweni ngenxa yeholo eliphansi lokusebenza nzima ezibhedlela ezingela mithi lokunye, kubika uMlondolozi Ndlovu.
Amazwi la akhulunywa ngumphathi ntambo ohlangothi lukahulumende lwezempilakahle udokotela Douglas Mombeshora emhlanganweni wokuhlolisisa udaba lolu owenziwe eHarare izolo. UMombeshora uthe uhulumende usethwele nzima ngokusuka kwabomongikazi labodokotela eZimbabwe abahamba kwamanye amazwe ukuyadinga imisebenzi. Uthe odokotela abafika okuyisilinganiso sokungamathumi amathathu ekhulwini 30% sebephumile elizweni.
Health workforce retention and migration management. 4. Health workforce monitoring and evaluation.
Sifuna ukubona ukuba singabeka njani indlela ukuba odokotela bengabaleki besiya kwamanye amazwe.
Uphinde wathi uhulumende uyazazi inhlupho abomongikazi labodokotela ababhekane lazo. Ngakho ke uzasebenza lenhlanganiso ezizimeleyo ukuze zilungiswe.
With technical assistance from the WHO and partners.
Singathola usizo ku-WHO lezinye inhlanganiso kungasiza ukuba sigcine odokotela bethu labomongikazi ukusukela khathesi ukuze kuyefika u-2030.
Kodwa udokotela Libert Shoko osebenza esibhedlela se-concession uthi bazaqhubekela phambili bedinga imisebenzi kwamanye amazwe uma kungalungisiswanga okubahliphayo.
Thina esikufunayo yimali ukuba ingezelelwe, okunye lokho akusoze kusize ngoba kwenza abantu bayemazweni liholo eliphansi. Esifisa ngabe bayalikhangelisisa likhuphuke.
Umongikazi unkosikazi Jengeta iGV layo uthi bahlutshwa kakhulu yimali yeholo eliphansi.
Imali esiholayo le nkalakatha yomsebenzi esiwenzayo umningi kakhulu wokuthi asenelisi ukuba sikuqathanise leholo esiliphiwayo. Lokho kumele kulungisiswe ukuze lathi sihlale elizweni.
Inhlanganiso yabodokotela eye-Medical and Dental Practitioners Council ithi kulabodokotela abafika phose inkulungwane lengxenye 1400 asebephume eZimbabwe kusikela ngomnyaka ka 2019 usiyafika nyakenyeni ithi bonke basuka elizweni ngenxa yeholo eliphansi odokotela abasebenza ezibhedlela zikahulumende bahola amakhulu ayisikhombisa amadola emelika $700 ngenyanga abomongikazi bona bahola amakhulu amathathu amadola emelika $300 ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimnondolozi Ndlovu.
Abadala bathi ithukelwa ebandla nansi ithiwa mahlabezulu kuhlelo live job maviki wonke ngovulo kusiya ngolwesihlanu sihlaziya kwenzakala elizweni lasemhlabeni jikelele ingxoxo ezijulileyo lengcwethu zezombusazwe ezomnotho ezokulima ezabesifazana abasakhulayo lokunye ngolwesibili silani kenje
lilami uThabo Kancube ontanga Let Us Connect and Network kuhlelo The Connection
ngolwesithathu-ke
kuhlelo Diaspora Forum lapho esikhangela khona ukuphila kwezizalwane zeZimbabwe eziphandle kwelizwe lilami uNtungameli Nkomo ngizophisana noJonga Kandemiri
ngolwesine khona kwenzakalani
sigxila kwesiphathelane lentuthuko kuhlelo asiyishuzeni bomama lilami uzithandekile Mhlanga sizophisa nalo munye wami uMavela Simhlanga Nyahuye
sihlanganeni kulebjongo 8 o'clock kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ku-Studio 7 Air Voice of America sisakaza ku-radio ku-Facebook nakuwebpeji yethu ethi www.voandebele.com.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe. Sikesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Italy lesenethu kwele Kenya selisuse esikhundleni umsekeli kamongameli uMnumzana Richard Gachagua otholakala kuleli cala lobukhohlakalo. Italy leli lithethe isinqumo lesi ngesikhathi uGachagua esesibhedlela. Umongameli wakwele Melika uMnumzana Joe Biden ukwele Germany lapho akhokisana khona lenkokheli yezwekazi le-European Union kanye lomanyano we-NATO ngempi ephakathi kwele Russia le Ukraine kanye lokulwisana kwele Israel le Hamas kanye lebutho le Hezbollah. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe Reuters. Sinesizwe imibono kahulumende weMelika.
Uhlelo lukahulumende weMelika olwe Global Criminal Justice Rewards Program luthi luzanikeza umvuzo wamadola ayizigidi ezinhlanu $5 million kulowo ongaletha ulwazi olungabangela ukuthi uMnumzana Joseph Kony abotshwe kumbe asuswe lapho akhona amiswe emthethwandaba. Njengomholi webutho leLord's Resistance Army, uMnumzana Kony uyadingakala ngoba wabulala abantu abaningi, wabahlukumeza njalo waphoqa abantwana ukuthi bebe ngamasotsha kuzwekazi le-Afrika, kutsho unkosikazi Beth Van Schaik ongu-ambassador we-Global Criminal Justice. Udingwa ngumthethwandaba we-International Criminal Court ngenxa yamacala amabili awezimpi lawo kwephula ilungelo loluntu awadala enyakatho yelizwe le-Uganda. Singathakazelela ukuthola ulwazi olungenza sithungathe umkhondo wakhe simbambe xhaka kumbe simuse emthethwandaba we-International Criminal Court eseHeg kulandela isimemezelo sokuthi abotshwe esethulwa ngomnyaka ka-2005. U-Ambassador Van Schaik ugcizelele ukuthi uMnumzana Kony uzathoniswa kulandelwa umthetho phambi komthethwandaba we-International Criminal Court. Umthethwandaba lowo ulawulwa zinhlelo ezisezingeni eliphezulu kumithetho yomhlaba eyokulondoloza amalungelo oluntu. Uzathola ummeli nxa engenelisi ukuzidingela bakhona abangamela ngaphandle kwembadalo. Umvuzo wokufumana umnumzana Khoni ufika kumadola ayizigidi ezinhlanu, $5 million, kodwa kuleziqondiso ezilandelwayo ukufika kulelo nani, kutsho u-Ambassador Van Schaik. Kungakho, okokuqala sikhangele izinga lengozi umuntu osipha lolu ulwazi ayabe esifake kulo. Bese sikhangela njalo lokuthi ulwazi lolu lwanele okokuthi lungabangela ukuthi umnumzana Khoni athoniswe icala letheswayo. Siyahlolisisa njalo indleko zokuvikela umuntu osiphe lolu ulwazi, ikakhulu nxa isaziwa ngumnumzana Khoni njengokuthi elilunga leqembu lakhe. Kungadingeka ukuthi umuntu lo aye kweyinye indawo. Ngakho siyahlolisisa ukuthi umvuzo lo uzakwenela zonke lezo indingeko. Kubalulekile ukuthi umuntu lo asebenzelane kuhle labezomthetho, njalo asitsho ukuthi sifuna ukumbona eqhuba umnumzana Khoni emusa eHague. Nxa ekhona ololwazi ngomnumzana Joseph Khoni, kasithinte kunhlanganiso yethu ye-Global Criminal Justice Rewards Program ngokusilobela kumakhalekhukhwini nge-text message, i-SMS, kumbe i-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 975 5468, kumbe ngencwadi ebulenjini ku-email ethi gcjrp@state.gov. Ungaletha ulwazi olalo esigodlweni seMelika esiseduzane lawe, kumbe kusiphathamandla sikahulumende weMelika. Konke oza kukhuluma kuzaphathwa njengemfihlo.
Le imibono kahulumende weMelika.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7. Sifisa ukulivikela ukuba sasile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel, lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama-videos, imifanekiso lokunye. Ngena nelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel. WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula linki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Hello Melika, selinike inhlanganiso ezisikhombisa ezizimeleyo eZimbabwe imali efika phose amakhulu amahlanu amadola eMelika, US$475,000, enhlelo ezikaZulu. Umelele Melika eZimbabwe Ambassador Pamela Tremont utshele kade besemukela imali le ukuthi kukhangelwe ukuba izanceda abantu abaningi ezigabeni eziningi. Abathole imali le bathi bazayisebenzisa ngonanzelelo. Kwezemidlalo, amakansila ezifa asephasise umthetho wokuthi wonke ofuna ukuba umgcini sihlalo wehlanganiso le abe ngumuntu wapasa i-ordinary level eZimbabwe. Lokhu kwenziwe namuhla eHarare emhlanganweni omkhulu weZifa obulamakansila eZifa kanye leziphathamandla zeFIFA. Abangena umhlangano lo bathi kungaphutshanga izifundo ze-O-level, kumele kube ngumuntu owenza olunye uhlelo lwezifundo zenguqu kumbe okunye okuhambelana lokukhokhela inhlanganiso ezithiyeneyo. Kubika ukuba kulabantu abaningi abagoqela uProfit Walter Magaya, uPeter Ndlovu, uGift Banda labanye abakhangelelwe ukuba bazancintisana kukhetho lweZifa oluzaqhutshwa ekuqaleni komnyaka ozayo. Sixoxe ngodaba lolu lengcwethu kwezomdlalo yenguqu uMozwethu Hadebe.
Bekuyinto nje abantu abaningi akade bengayikhangelelanga ngokubona kwami. Ngithemba sizananzelela ukubana kulabantu abaningi abasemdlalweni wenguqu, mhlawumbe ngokuswelakala kwenhlanhla, mhlawumbe ngokuswelakala kwamathuba, abangazange bathole lelo thuba lokubana bathole lawo ma-5 O-levels. Ikakhulu singazama ukuthi sikhangele abadlali abake badlala umdlalo wenguqu, badlala kuhle sibili kodwa mhlawumbe bengaphiwanga esikolo. Kodwa ngokubana behambe ibanga elikhulu lomdlalo wenguqu, bakhona ukubana befunde ezinye izinto ezenzakala emdlalweni wenguqu. labo ke abantu ngone ngathi ukhathekile ukubana benike ithuba lokubana bekhokhele inhlanganiso yezifa. Ngibone ngathi ngalokho esesikwenza abantu abanjalo ikakhulu abake badlala umdlalo wenguqu kodwa bengatholanga mhlawumbe amathuba esikolo, bona laba abantu abanjalo sesibavalela phandle ukutheni kube yibo laba abanikwa ithuba lokukhokhela inhlanganiso yezifa. Esikhathini esiningi sesibonile ukubana bona laba abantu esikhathini esithi yibo abafunde kakhulu, yibo asebebulale ezinye inhlanganiso ezikhona elizweni. Kungayisikho ukuthi ngithi ukufunda kuqakathekanga, kuqakatheke kakhulu ngoba yikho okubambe ilizwe, yikho okubambe umhlaba wonke. Kodwa kwezinye izikhathi kumele sikhangele lokhu esingakuthi ngesilungu ama-opportunities abantu ababanawo, ikakhulu uma sikhangele umdlalo wenkukhu.
Ye, khonoku ubona zani kade kuvele kufakelwane kuvinjwe abantu sibili abangazani bangangena esikhundleni lesi, akunjalo?
Abaningi bazatsho njalo. Njalo futhi ma kuyikuthi umthetho lowu wenzelwe khonokho ukubana kuvinjwe abanye abantu, mbone ngathi siyabesihlokhe sisadlala ekutheni silungise inhlanganiso yethu eyezifa. Kodwa ma kuyikuthi mhlawumbe bakwenzele ukuthi sokuyinto entsha bafuna ukuthi kube labantu abakhaliphileyo, siyakubongela lokho. Uzathola ukuthi kula abantu abangatholanga ithuba lokubana bebe le-olevu kodwa bathola ithuba lokubana beyenze amanye ama-developmental courses. Sithini ngalabo bantu ma sikhangela umthetho lo omutsha abawufakileyo? Kungakho ke abanye nxa besithi bekuvele kule target yokuthi kufuna ukuthi kuvinjelwe abanye, kungabe kudla iqiniso. Kodwa
uMozwethu Adebe incwadi kwezemidlalo wenguqu bebesixoxa laye eKabulawayo. Sokuthi isikhathi sokuzwa imibono yenu linamba laleli beStudio 7 esithumela yona iWhatsApp.
Studio 7, lingabe litshona njani, litshona njani? Lapha ngiza lapha ngodaba lokugrawundi, kade linduna lokuthiwa ngumtshana umuntu onganani oyomukela into vele eyinsinda baphendule, uzaqalisela ngaphi vele ukukhuluma nabantu? Nxa ekhunga ngukuthi kushota izimota, kushota izimota, yena ubona vele ekhokhele vele uhlelo oluright yini? Kathi umnikazi walelo hlelo yena vele ungaphi? Waye ngabuyi yena ezokhuluma labantu, engabuyi yena ezokhuluma labantu. Mina nginje songomunye amanxeba egugurawundi, angikwazi ukuthi umtshana lo yena ngendaba yakho ngizayiqalisela ngaphi, yabona.
Studio 7, ninjani kodwa nonke abasakazi bezindaba ezimnandi? Thina siziphilele, siziphilele impela. Mina nginguQinisani wakwaKhumalo, ngizalela uPani kodwa kwamanje sakhileke eBinga elushulu ukuzala. Kile sicelo lapha ngihlale phezu kwendaba ukuthi into akade siyicela lapha ukuthi endaweni yakithi sadajikela lidamu lonyaka, so sibe sicela ukuthi ma singathola nje amadona lisicelele nje kuhulumende ukuthi sicela nje yazi ukuthi basizamele nje ladabuka nje endaweni eyodwa phoka sisakwazi ukuthi siphile. Sesikhala nje ukuthi ma bengasenzela izwi leli mali zona sikwazi ukuthola nyana mali.
Ye, mbingelele kuStudio 7, ngiyitshona njani basakazi? Hayi basakazi, okwelizwe lakithi kuyadanisa. Kwenziwa yini ukuthi abantu bakithi behlale belinde izithembiso ezingafezekiyo? Satshelwa kwathiwa khona kugejwe amadamu, amadamu segejiwe, uhulumende okhona uyenza zonke izinto. Sibone kufakwa amapicture lapha awe-Victoria Falls ukuthi umgwaqo waseLupane sulungisiwe. Kwenziwa yini ukuthi sihlale sithengiswa izinto ezingekho? Yala abantu bakithi bayathanda ukuhlalela kuzithembiso. Siyabona mpela into ezikhulunywa eziningi kodwa esizibona kuphela kuma pictures kodwa ngamehlo asikaze sizibone. Gunda Musaka baze balibulalile izwe madoda.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Kuliviki uhlelo Woza Fridays lomculo womdumo we-Afrojazz umajaha wodwa Ndlovu odume ngegama lakhe lezomculo elithi Jazz Maravini. Namhlanje uzositshela ngomcimbi wakhe omkhulu awenza kusasa kobulawayo labanye abaculi awubizwa ngokuthi Friends of Jazz in Concert. Uzabethakazelela iminyaka engamathumi amathathu lanye 34 years, ecula. Amzweni ekhoka lo msakazi we Studio 7 uyezwa Jesus Lwanda.
I love you, I need you forever. I love you, I need you forever. Julia, I love
you. Uchase utakubizwa ozwayo kubulawayo kusasa emcimbini wakhe. Maravini loko waqala ukutula selamadlalathi alichumi. Ukanti kusasa ukhipha elinye elivuthayo. Lithiwani phoke leli James?
Ngeme nge. Ifiki album yami si lele. Ngeme nge. Iyo encelebrate ngayo 34 years. Njalo ngilahlo njale album. Saturday yonale. Mhla ka 19 okusuka ku-2024. Luhambo olude kakhulu ngoba ngase ngicula umculo wembube. Kusuka khona ngokugodla umnyama mahlala ethwane. Amalala ndawonye. Emajiyampondo.
Abantu abaningi bawuthakazelela umculo ka-Jay-Z. Uthi ukhangelele ukuthi uZulu amchaze ngokuthenga umculo wakhe kunye naleli dlaladi elitsha.
Ama-albums ami wonke vela amnandi wonke, mahle wonke, kuze uzokho umthanda wonke umuntu. Ngithatha isikhathi sami senzela abalandeli abathanda u-Jay-Z malalini ukuthi bajabule. Bakwazi ukuthi hhayi umculo wethu ukhiphile idlaladi elitsha. Kade sekulula ngoba umculo usuthengiswa ezitolo ezisemoyeni. I-music yami khona ku-Spotify, abantu babukela ku-YouTube, khona ku-Facebook, khona ku-Instagram, khona ku-TikTok.
Marabini ulomlezo kubaculi abasecathulayo ukuthi baziphathe njani njengabaculi.
Ngithatha kakhulu ukuthi umuntu azimisele, umsebenzi wakho uyabonakala njalo uboqala ngokubonakala lapho ohlala khona. Ubonakala edolobheni ohlala kulo, ubonakale kuprovinsi ohlala kuyo, andubana ubonakale ilizwi lonke. Njalo ngiyakhuthaza ukuthi ngabathiwa noma sokule technology kodwa bakwazi ukudlala mhlawumbe isigingi yama-keyboards, yama-drums, konke lokho kasafuna ukuze umculo ungafi odlalwa live.
Ungawahambi yokusitshele ngomcimbi wakusasa Jay-Z.
Kusasa kuzezwayo kuphuma ngisho esiledolo esabo wodondolo sizabe dlala khona lo Steve Dyer wase-South Africa, lo Pastor Baraki okhona pho kobulawayo othandwa kakhulu ngabantu ekujabuleleni iminyaka engu-34 ku-music industry. Ngibona kuyi-milestone ukuthi lami celebrating saphila ngizivumela. Ngifuna ukubona abantu ukuthi bayangithanda okungakanani. Ngiyabanxusa-ke ngo-6 o'clock ntambama Academy of Music khona pho kobulawayo kulapha nje duze le-Trade Fair.
Liyamenywa emdlaleni ka-Jazz Marabini kusasa i-Music Academy kobulawayo. Uyemisileyo uhlelo waza uzo Friday. Libe lemtaso lemnandi igama lami ngu-Ezra Jesus Band.
Sibanda Jesus ukubisela inhlanhla ukusasa mfowethu. Hayike akusavumi namhlanje. Ningakhohlwa i-live talk yalandela khona manje. Sizixoxa ke nge-private voluntary organization bill epaswe yi-leader le-senate izolo. Hayi mahlabezulu olivalisa ngenjabulo umthombo osithembayo uGibbs Dube esithi libe nempela sodo enhle.